Ndaza ngicela sivala mehlo Jehova umelusi wami angiyowesaba noma selfie balithembu noma inhlupheko izama zami sukholo lwami amen 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 Ike ngipheka manzi odwa Ngithi ngiyabaziba abantu abami Thola ukuthi abozeli abafuna ukulala Yoze kusebebhekile Ngicela ubaphe isinkwa semihla ngemihla Amen, amen Nkulunkulu ngisize ungipha amandla Ngikhulisa abantu abami Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho Ngipha amandla ngikhulisa abantu bami Amen 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 Ngisa ngicela sivala mehlo Nkulunkulu ngisize ungipha amandla ngikhulisa abantu bami Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho Ngomhlaba ulutho Nkulunkulu ngisize ungipha amandla ngikhulisa abantu bami